Endabeni zethu lamhlanje amapolisa aqxosha abantu abathenga bethingisa impahla esitaladini eHarare kulandela ukukhwaza kuka Mongameli Robert Mugabe othi kabasuswe. Ilizwe leBotswana lithi abantu beZimbabwe labeNamibia abaphebela kulelo lizwe sokumele babuyele emazweni abo ngoba soluphelile udlakela. Umsekeli kaMongameli umnumzana Phelekezela Mpoko lomnumzana Patrick Joao obona ngezabaswelayo basegwanda lapho abathekelela indawo okuhlala khona abantu abalupheleyo. Izizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa zikhala ngokuthi uhulumende kaziniki ithuba lokubhalisa kugwalo lokuvota. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo labesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokulwela ilungelo lamantombazana ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-International Day of the Girl Child. Thumelani imilayezelo ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.